Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 29 zibandlela 2023 no Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebehlakaza imizimba yabo.
Singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokhu impilo yakhe yonke ihliphidlizeke.
Kambe ibandla lezanu-PF lizaze lenelise na ukunqoba isigabeni sebhinga kukhetho oluzayo?
Bantu bebonile ukuthi hathi i-opposition ayila engakuletha ebhinga. Abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposa, amanye ama-district evotela izanu ephucuka.
Silazo njalo ezinye inhlelo ezilandelayo, lalelathiyani indlebe.
Kufuze besuke before beyangabotshwa, because kuyabophisa ukuba becanda imizi emisha benika abantu endle. Akwenzi indawo sisizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa, and uhulumende kakuvumi lokho.
Labo ke ngabemapulazini okuthiwa asengeniswe abanye abantu, bona bevele bewaphiwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebezihlakaza imizimba ngezidakamizwa. Ngeviki edluleyo, izakhamizi zelokitshi leNtumbane zibambisane lamapholisa zangena esitaladeni zitshengisela. Kuthi eHarare kulamantombazana esikolo aqotshiweyo ngemva kokutholakala ukuthi bebethatha izidakamizwa ezilobukhali ezifana labo cocaine. Abangelamali yezidakamizwa babikwa bedanela kutshwala obubukhali obuthengwa ngedola nje kuphela umuntu aphiwe imbodlela ezimbili. Lobutshwala obuthiwa injengu lubikwa luthengwa kwele Mozambique. Ukuhlaziya udaba lwezidakamizwa sixoxele esikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Thina njengenhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance, lamabandla onke nje jikelele, kuyasikhathaza kakhulu ukuba abantwana bethu ikakhulu abatsha sebengenile kulumkhuba wokuthatha lezi zidakamizwa, ikakhulu ke ezehlukeneyo ezizo ezibalimazayo. Abanye sezibalimaza ingqondo, zibabhidlizela ikusasa yabo. Ngakho kuyinto esikhathazayo kakhulu, njalo sikhathazeka ukuthi singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokhu impilo yakhe yonke ihliphidlizeke.
Abazali ikhona yini indima abangayidlala ekulwisaneni lokumemetheka kwezidakamizwa lokhu?
Abazali baqakathekile ngenxa yokuthi laba bantwana nje bavela emzini ethize, bavela kubazali abathize. Ngakho ke abazali baqakathekile ukuze sincediswe abantwana labo ukuba lumkhuba baphume phakathi kwawo. Abanengi uyabusubabambile sokunzima ukuthi umuntu ayekele nje eyedwa zigwaniso, sokudingakala ukuthi umzali abe yingxenye yokuncedisa umntwana ukuthi akhululeke. Kuyadingakala njalo ukuthi umzali abe nguye ongakwanisa njalo ukuthi engabona umntana wakhe ebuya kumbe esephuzile, ebuya ebusuku kumbe sesenza eminye ekilikika ezinye ezinye izinto ezingajayelekanga kodwa kutshengisela ukuthi engxenye ngumuntu uyabe seqalisa ukuthatha ke lezi zidakamizwa kabe kudingakala ukuthi ahlabe nguye odingayo ukuthi kuncediswane. Thina silabafundisi esasibancedisile ukuba bakwanise ukwenza lokho esithi psychosocial support njalo laleyi i-counseling yokuncedisa umuntu ukuthi ekwanise ukucabangula emqondweni wakhe ukuthi kambe angaphuma njani kulinto abe sengene kiyo. Ngabe kusemalokitshini, ngabe kusemakhaya, silabo labo bafundisi njalo silungisele ukuthi kube le toll free number yokuthi umuntu ke angafona ke kuleyo number thole umfundisi ozakhulumisana laye. Amabandla amanengi njalo ke balezi ndawo zokuthi abatsha bangabuya khonapho baxoxisane labo. Ngakho kamabandla avulekile amelele abantwana, amelele abatsha, amelele abazali abangathi hayi thina sesingene phakathi kwalolu dubo uye kumfundisi wakho uyafika ukuncedisa. Umbe bangangena la ku Facebook yethu Christian Alliance, umbe bengene kuma WhatsApp ethu bethumezeke ukuthi hayi ngidinga ukuncediswa. Baningi abafundisi abangabancedi.
Yena uhulumende kukhona yini aphathisa ngakho umbe angakwenza?
Kuqakathekile ukuthi uhulumende ngathi leyona le council bebe le ndawo zokuba abatsha bekwanise ukuchitha isikhathi, bebe lemidlalo abangayenza, njalo siyakwazi ukuba lokhu kwenziwa ukuthi akulamsebenzi. Nxa kungadalwa ke imisebenzi ukuba abantu abatsha bathole imisebenzi, bathole izinto zokwenza, kuyabakhipha ke ukuba ingqondo yabo ingabi khona ukuthi umuntu abe setshona edinga ke izinto ezingamdaka. Njalo siyakwazi ukuba nxa umuntu esebenza ingqondo yakhe yabe siyukuthi azithuthukise. Lasezikolo abanye baphume ezikolo ngoba abanamali eyokubhadala. Ngakho uhulumende uhlelo lolatshona ekhuluma ngalo ukuthi imfundo yabe ingasabhadalwa ilokhu uhlelo lokhu lumelele ngoba lunganceda ukuthi abatsha, abantwana bebezikolo loba abazali bengalayo imali yokubabhadalela. Kodwa ke lumsebenzi uvele wona ufuna ukuthi ubanjwe ngabantu bonke. Thina vele ngendlela yethu yesintu umntwana ugcinwa isigaba sonke.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Lamuhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona ngendaba isiphathelane lokhetho sikhangela isigaba seBhinga. Lesi isigaba isihlala sivotela ibandla eliphikisayo kusukela kudala. Ngomnyaka ka-2018 esigabeni seBhinga North, ibandla le-CCC elancintisa lithiwa MDC Alliance lathola amavoti afika inkulungwane ezingu-18,423 kuthi eleZANU PF lathola 7,751. Kuthi eBhinga South, ibandla eliphikisayo lathola amavoti ayizigidi ezilichumi 10,357. Oyemele ibandla leZANU PF wathola amavoti azinkulungwane eziyisithupha 6,511. Izakhamizi zalesi sigaba zethesa ibandla leZANU PF icala lokungazinaki. Zisithi abavela kulesi sigaba abaphiwa izikhundla kuhulumende ezifana labaphathi ntambo, njalo isigaba sabo sisemuva kakhulu kunhlelo zempumelelo. Kodwa leli bandla lithi konke lokhu sokwalungisiswa ngoba isigaba lesi sesithuthuka. Sixoxele siphathamandla saleli bandla esigabeni lesi umnumzana kuDakwashe Munsaka oke wamela iZANU PF kulesi sigaba ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Salibonani mahlabezile eZimbabwe. Umumo ngapha eBhinga kumbe ngingathi eMathibeleland North uthule okuthula lokhano kokuthi abantu bayenza santando elizweni elikhululekileyo. Akula esesibabona bengani bayadonselana kumbe besathethisana okwakhathesi. Kunjalo nje ibandla esilibona lengane seliqalisa ukukhanya lapha Martinoth yiZANU PF ngikhuluma nje izolo honorable ubaba uRichard Moyo ubesebhinga esenza iInter District namhlanje uselupane uyabhoda iprovince yonke esenza ama Inter District yakhe wayenza ngokuthula ama meetings akhe iTRIPC iMDC lamanye amabandla akaqalisi ukukankasa akaqalisi ukubonakala ngabe senza bengabe besenza ama dododo abo kodwa hathi konke kuthuli omunye engacabanga ukuthi hayi lo mnyaka siwa ama election kodwa hathi abantu kuthuli okunye singakutsho ukuthi abantu okwamanje babhizi basemasimini bayalima so ukuthi uthwele abantu kunzima so hathi abakaqalisa abaningi kodwa kulokuthula okumangalisa elizwe
ungasitshela ukuthi kuyathembisa yini ukuthi umnyaka lo kuzaba lo mehluko
okwamanje ibhinga isitshintshile ngokwayo ngomnyaka ngomnyaka election election abantu bayandisa ukuba bekwazi ukuthi iZANU PF iyadliwa ebhinga kodwa nje ngikhuluma kunje abantu sebebonile ukuthi hathi i-opposition ayila engakuletha ebhinga abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposa amanye ama-district evotela iZANU ephucuka kathesi sebebonile abantu bebhinga sebe-ready sibili ukuthi bekhulume kuningi babo ukuthi bevotele iZANU PF bevotele ubaba uMnankagwa lama MP yakhe lama councilor akhe lokho esikukhuluma yasikuthi uvela ekhanda lami ngithemba liyakhumbula ukuthi sisanda kusuka kuma by election ama councilor lapha esesiwine iLubimbi sabhuquza yona iTRIPC kwaba lamanye lawa awa asekhoti lawo sasilethemba elokuwina sibili okutshengisela ukuthi hayi uma harmonized election esiwakhangelele ngoAugust hathi iZANU PF isikhangelelwe ukuwina ukuwina sibili okuzwayo ebhinga akumangalisi ngoba abantu bonke sebebonile abebhinga ukuba nathi iTRIPC kumbe iMGC ayila engakuletha ebhinga ayila ntuthuko elayo yokukhuluma kuphela lokubiza ama-sanctions sebevule kamile so yebo nje iyawina iZANU PF kamnandi sibili
ibandla leZANU PF lihlala linqotshiwe khona ngapho ebhinga Allo ke ngumnumzana kudakwashe Msaka isiphathamandla sebandla leZANU PF obexoxa icingweni le Studio 7 ekhona le eBhinga Kolunye njalo udaba lwezokhetho ibandla leZANU PF letheswa icala lokubuthelela abantu emaplazini ngokubathembisa umhlabathi ovele usuphiwe abanye njengendlela yokuthenga amavoti kulabantu abaningi asebengene ngenkane eplazini emaplazini asendaweni okuthiwa yiWest Acre eseduzane lakobulawayo abahlala kuleyo ndawo bathi abantu laba bavela endaweni ezikhatshana ezinjengemaswingo Bindura leMashonaland bathi sebelahlekelwe zinkomo lezinye izifuyo kulandela ukungena kwabantu laba emaplazini la athathelwa umuyi umnumzana John Notes ngomnyaka ka-2000. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda.
Kulokudonselana okwethusayo phakathi kwabahlala kudala labasanda kufika abathi kabayindawo ngoba balandela uhlelo lukahulumende lokwabela abensundu umhlabathi. Mnumzana Ronald Mabena ungomunye wabo uthi udabuke kakhulu ngento eyenzakalayo.
Isigaba lesi esikiso lapha dawudoni bekuliqhiba lemambanje. Obuhlupha kakhulu lapha sekufike abantu laba bokuzwa laba abalobuchopho obungafani. Yini basebesenzimkhuba nemkhuthanya nabemini. Phela kabazili lutho laba.
Amazwi kaMabhena agcizelelwa ngumnumzana Kholwane Nyathi othi abantu bokuza sebesakha emadlelweni.
Sile problem esigabeni lapha eWest Acre ngasisela amadlelo ezinkomo. Ikakhulani labo bokuza bavela eMpumalanga labo. Babuya behlale sobona indawo yakho yahlala kuphela. Ezikolo ziyakhiwa akule nto ehambayo vele esigabeni la. Into esinanzelela futhi siduzane lokhu zenini lethara lesiporo. Izifuyo zimasebangana ziyatshaya ucingo zofakwa abantu babuya balutshontsha.
imigodi yamanzi okunatha milichona kulindawo njalo siyandelwa ngoba obokuza laba bakha kule mgodi umnunzana Sidwell Mdluli uthi abantu laba basenzela umathanda
the self contained and the be self contained into ekhona amanzi bakha lapho esikhelo esasagejelwa
ngoba laba bantu
hayi iningi labo Mpumalanga province but imilichona yakhona
ole emashona lenti
hayi iningi labo ngamhayi Mpumalanga
mangenziwa mbani la
kulesi ngundengunda u-obhedi sasengum-MP wethu sike samtshela ngenhlupho zoniza kulanto kwayiyenza phela nje kathesi sakulo munye u-MP wakhe wasilethela omunye u-MP esithi sengilethe ijongosi
unkosikazi Thoreji Dube uthi bavunyelwa njani ukuhlala laba bantu abanengangaka indawo le ingelamanzi
akulamanzi siyakhelwa izibhorane sibe ningi ezamanzi amadlela enkomo akusela nje
indaba
abantu sebafaka indawo enkulu la bafaka bafaka abantu abaningi akusela indawo vele ongadlela sekuyimizi yonke indawo akusela indawo lapho ngafaka khona inkomo loba imbuzi lobani yonke indawo sekuyimizi sekufana lasetown vele
ngaphandle kokwakha emadlelweni ezifuyo abakuza laba bacatshangelwa ukuthi yibo batshontsha izifuyo umnumzana Bhize Ncube bamtshontshela izifuyo zakhe
batshontshe batshontshe amadongi especially amadongi lenkomo bagamula bayathola umshwane kube bese sireporta kodwa kula muntu obotshwayo abobotshwa abantu bamabhujabhuja ukuthi bayathuma abantu bezotshontsha la amabhuja ethown la
ummeli walesi sigaba semguza edalela ephalamende njalo engiphathe intambo esabele semathekeleni north umnumzana Richard Moyo uthi bazabotshwa abathatha umhlaba bengaphiwanga nguhulumende wakhe
abantu kuphela abavunyelwayo ukuhlalisa abantu yiMinistry of Agriculture, iMinistry of Lands, yibo kuphela abavunyelwayo ukuhlaliswa abantu, not ama-individuals, not osebhu wepho kucanda imizi emisha befaka. Bona abantu abahlezi emadleleni enkomo kufuze besuke before bengakabotshwa because kuyabophisa ukuba becanda imizi emisha benika abantu. Akwezi indawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa and uhulumende kakuvumi lokho.
Abantu laba balile ukhuluma le-Studio 7. Abantu abayindawo bayaqhubela phambili besakha imizi yabo akula muntu ozabasusa ngimele Studio 7 eWest Ekhaya eMguza igama lami Ezra Jesus Banda
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote ngenkulumo
asambeni madoda siyovota
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulamadoda amabili abotshwe esetheswa icala lokudlwengula untombazana oleminyaka elitshumi lantathu 13. Amadoda la u-Ovius Moyo lo-Amon Mpofu babikwa benza lesi sihluku ngobusuku ngolwesihlanu beviki edluleyo. Iphephandaba le-Sunday Mail lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho leHarare usevale izikotsho ezilitshumi lanhlanu 15 ngoba zitholakale zilengcekeza yabantu. Umanisipala uthi lokhu yikho okubanga ukuthi kuqhamuke umkhuhlane we-typhoid osuhlasele abantu abafika phose ikhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ngiyaxolisa ukuba lethi, ngiyanibongisa ukugubha iminyaka engamashumi amabili, noma ngizwanga kahle, kodwa ngizwaza ningi 20 years. Ngizwile nje last week, nikhuluma ngokuthi i-Studio 7 seyihlanganise iminyaka, ngathi imithenga ngamashumi amabili. Siyanibongisa, kubekani niqhubekeni nisifunde lezi ndaba, nisidobhe lezi ndaba zonke esingazazi ukuze zifike thina. Siyabonga, ngiyanibongisa kakhulu, benginganawo amadatha nkosi yami, benginganawo amadatha mangizwa ukuthi niyabhevitheya. Ngiyanibongisa, halala, Studio 7, halala. Ngiyanibongela bontungamili Nkomo, bogeyina wathi geyina saidi Gumete no ubani ngiyanilibala abanye ningixolele. Ngiyanibingelela nje ngomusa kaNkulunkulu, qhubekanini nisebenzi, sengathi uJehova angaphinda ninikeze eminye iminyaka futhi engangalesi eniyisebenzi. senzibenzile niqhubekele phambili khule phambili nezizukulwane ezizayo zithole iqiniso ngoba niyaniveza iqiniso nokuveza okufihlekile okushiwa iBhayibheli yathi akukho okufihlekile okuyokuhlala kufihlekile njalo okufihlekile ongaphansi kwamanzi kuyokuvela phezulu okusesakene kuyovela siyabonga bo Studio 7 siyabonga kakhulu okhulumayo umzulu kaMazi uColin Dube ngilana eMpumalanga kwela South Africa ngiyabonga
salibonani 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 nonke ngabe injani wasakazi bamabahle hayi lati siyaphila lati siyaphila hayi jikubantu bonke nje abangakhona ukuyavota lapha bahambe engabe madola nzima kakhulu kithi lapha endaba wakhona esigabeni sekayi abantu beqaphele kakhulu beqaphele kakhulu ngoba leli bandle libuzayo lilokwenza ngathi liyabathanda ikanti alithandi umuntu liroba bonke nje ngoba khuluma kunje akunamadamu akunazikolo akunamagwaqo so akukuhla kukuhla kukuhle kwenziwa ibandla elibusayo leZANU-PF bantu bakithi vulana amehlo liyekele ukurojwa ngamantsaro lawo noma ngamagebhesi noma ngamazambiya nje into ezingalancedo lezo ama-tshirt nje kunani impilo leyo mpilo enhlayo kudlalwa yilaba bantu
linjani linjani bantu be-TCC asilungiseni izinto khathi sokuthiwa i-T teacher i-T police i-T lake lakubona ngabe ono khathi sabantu bayabutshwa ukuthi waye be-oppose i-government that doesn't work umuntu uya-oppose emhlaba wonke lowo jikelele ama-opposition parties akhona kuyavunyelwa uku-oppose ukuthi lo wrong lo right yikuthiwa kulama-elections ama-elections la akhona so that xa i-government ekhona singayifuni savotela enye thileya sayifuni yahluleka kudala umgabo wayengcono wangcono kakhulu umgabe khula lo khona kadesi loku khathi sabantu bayabutshwa ukuthi waye-oppose oppose uthi government ayifuni kuyavunyelwa lokhu kukhona emthethweni kuyavunyelwa umthetho ukhona singayekeli asivoteni kuhle la singayethusiwe lusizi kuphela abanye bethu laba abasemajele kuyimi ngokufuna kwami ngingedwa yabakhipha bonke labo isisebenzisa umthetho khona umuntu oyaliswayo ukuthi wena votele iphathi oyifunayo ngoba kubona ngapha khonokho asijayela sithele kumdala lo sijayela kubi
Studio 7 Studio 7 salibanani linjani nga no thina siyaphila nga pha hawo sekungamhlophe sithamhlophe amhlophe amhlophe athe qha amhlophe athe nke ngokufikisa amashumi amabili nibamba umsebenzi omuhle niyobambe kahle ngobucwepheshe nangobuciko indaba ezinohlonzi indaba eziqotho hawo ningamaqhawe ngoba ilizwe lizokhululeka ngeqiniso kuphela ilizwe lizokhululeka ngoba liyasho neBhayibheli ukuthi the truth will set you free hayi siyabonga siyabonga kakhulu sithi qhubekani linjalo liphikelela njalo lisemaqiniswe kodwa ningavumi phela ligwinywa ngizwile uParatsa ethi khona iStudio 7 ayikho emthethweni kodwa nayo uyathanda nje ukukhuluma kuStudio 7 ngoba uyakwazi ukuthi khona uzozwakala no hayi kungasenani siyabonga sithi amhlophe amhlophe Studio 7 qhubekani njalo
amachono Studio 7 amachono Studio 7 kuhlelo kuhlelo lwe Saturday okhuluma kungiphilani ngwakwandiweni ejibajiba elupane
ngithi mina kuhlelo lwe Saturday olwabatsha lugoqela nje konke lwe Saturday lo ngithi mina igama singalibiza ngalo singathi selimathunzi bombe city indosakusa bomba city umhlahlandlela yemagama endla ayi 3 ana la so mangwinile radio yami na ukhuluma ngisegoli so iradio yami mangiwinile hayi izohamba elupane ejibajiba kondiweni laphana lizoyishiya khona zoyithola khona bazobe belalela Studio 7 ambonge
sanibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo
asiyezwa zakhamizi impela hayi sesikhale kakhulu bantu bakithi ngalo busela lukamnangagwa lo kodwa uma singaqinisela ngale ndlela esesibambane ngayo hayi loba kuthiwa amasela ayatyontsha sizanqoba kuphela manje sizosibukula loni litshe by litshe sibone ukuthi vele kati laba bantu abatyontshayo ngobani hayi ngeke sikhale ngobusela ngale ndlela sikhathele mnangagwa cela ufide abantu bakho lapha ngoba kuqala kutyontsha wena ozibiza ngopresident ongcolileyo wena mnangagwa ngotyontshayo wena asikufihleli kukhuluma mpilo amazwi egcwele umlomo ukuthi mnangagwa ngotshontshayo the most bonke laba abantu abatshontsha ugawule laba esitshontsheni inkomo zethu babona kumnangagwa ngoba ngeke uthi khona ilizwe liright wena ukwazi ukuthi khona awusebenzi uyahlupheka kawula mali kodwa uzovuka ukuthi umnangagwa uright uright umnangagwa uyenzani uyenzeni umnangagwa nantiya ilizwe liyabola nantiya liyapheli ilizwe lakithi kodwa uvuke kusele uthi mnanga ku right uqeda lapho ujike uzojotsa inkomo zethu sibuhlungu kakhulu ngezifuyo zethu madoda kodwa abanye vele sizobachisa wathinteka nje nduna sebhuku bonke inyana lotsotsinyana bonke labahlele ekhaya bezenza abalezikhuhla izikhundlanyana lezi abazithiwa izano phefu besenze ukuthi betshontshe sizolifikela lokho sihlale likwazi ukuthi sizolifikela manje sidefenda amandla ethu okokuqala silokudefenda amandla ethu isidefenda sisebenza nzima kakhulu
yibo badala linjani lonke labalaleli lani basakazi mina lapha ngithi ngigqugquzela ukuthi angisiyomkhulu kodwa ngile mbono onyane mncinyane ngoba abadala bengaqalisa ukudonselana so kuyabesokudonsela ukuthi kubuyele yona le iphathe busa yivuse bengadonselana njengendlela sokudonselwana bona kabahlanzi siphathi beyi-one nxa befuna ukuwisa izano pf bihlanzi iphathi beyi-one nxa kuyi-triple c yona le xa kuyi-m d c ngithokaze naleyo njengoba bezwakala sebesilwa phela sebesilwa bona bodwa lapha kungakavotwa hhayi angeke kube le nto ehlanganayo badala mina ngigqugquzela ukuthi ake ndihlanzi siphathe i-one eyeza qondwa ngoba thina kasisakwazi so bengicela kukhona okho ngiyabonga studio seven mina ngilapha endaweni yasebotswana kodwa ngiphume enkaya emagusini amnyama khona
siyabonga lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, umnotho welizwe leMelika ubikwa ukhwele ngesilinganiso esingokubili ekhulwini 2.9%. Umnotho lo ubikwa udale imisebenzi edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 220,000 ngenyanga edluleyo. Kambe uMongameli Joe Biden wenza kahle umsebenzi na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Mkhululi Ndabambi.
I economy uBiden has handled it very well. If you recall, in the last few months we had ama inflationary fears. Babesithi inflation is running rampant. Kodwa all market indicators showed a strong, robust economy. Job growth, unemployment was low. So uma sikhangela kathesi, they passed the billionaire build back better. Ayinti babesithi inkulu kakhulu kodwa sebayi revise it down. Besithi bayi revise it down is 2.2 trillion. Yabanye bathi 1.7 kota almost 2 trillion or 2 trillion kona. That's for all the infrastructure, madamu, imsebenzi. That means ukuthi izinto abantu can look forward to businessmen la nyama contract ukuthi the outlook is promising. So no, I'd say one of them handled it very well.
Yena uMongameli Joe Biden ubona ngani ngumuntu owenelisayo na ukuthi avuselele umnotho welizwe leMelika?
Unfortunately, ubhubhane lwe-COVID kanti lwaqeda abantu abaningi kodwa abantu bonabo ababhubhayo bachiya bevule bakhandla i-space for abanye ukuthi bengene. Not only that, which is very unfortunate ngokufa kwabantu kodwa kanti esindebeleni zithiwa ukufa kwendoda kuvuka kwenye. Ama-logistics, imisebenzi, lama-business avuka kakhulu. Thina lapha e-America fortunately uhulumende cushioned ama-business. So malutshwana ama-business sibili angathi COVID yasibulala. And njona la usazi ungazuthi COVID yambulala uhulumende waste imali akubhalele i-check. So ama-excuse awe-COVID ngingathi mina i-COVID into eyavula ama-opportunities lama-business amaningi. Kunje nje economy nxa sikhangela namuhla impilo e-Ukraine aba lokho bethumela ama-billion lama-billion nembobho konke le lama arms industry they are really enjoying konke lo bathesta imitshina yabo and ama-industry ngapha ama-production lines are going at full tilt ngoba kuyawodwa. So economy ayi so far kanye ngani kusaqiniqinile.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika esigabeni seOhio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. lan isikhathi njengoba ngijilo isesesithile kodwa indaba bezimika nje ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani. Kambe ibandla lezanu PF lizazele nelise na ukunqoba isigabeni sebhinga kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama lamhlanje.